Ibond kayisathengi lutho ezitolo. So lokho sokusitsha ukuthi i-buying power ebantwini kayikho, abantu abasenelisi ukuthenga abafisa ukuthenga, abasenelisi ukuya ezitolo bathole abakufunayo. Ngokunjalo nxa iningi lingenelisi ukuthenga, kutsho ukuthi abakubhizinesi lanxa becharja ngedola leMelika, becharja ngerandi, labo kabasatholi imali ngoba abantu bengela buying power bengenelisi ukuzothenga. Yikho ke ungazithola ke izitolo zigcwele impahla zikhona, kuthiwe hayi umnotho usumuhle, umnotho usulungile. Impahla zikhona kodwa abathengi yibo abangekho ngoba abantu bengaholi bengela mali. Abantu abaningi kabasebenzi, kuthi laba abasebenzayo bahola ke imali yena le engathengiyo bonot. Okokuthi nga kuyadolarayizwa ngokugcweleyo, abantu benelise ukuthi bahole i-US dollar kumbe amaranzi kakhulu izisebenzi zikahulumende, singabona ke umnotho wezelizwe uthuthuka njengesikhathi lesana esikahulumende omanyano, isikhathi sika-2009 kusiya ku-2013.
Kodwa nxa sikhangele wona umnotho welizwe, singathi kulobubelo na nxa siqathanisa lakhona okwesikuzwayo ukubana isisindo semali yeZimbabwe singani sesingcono?
Singathi thina isindo semali yeZimbabwe ibhondi noti leyi kukhanya sizinzile okwakathesi kuqathaniswa ke ledola leMelika. Lokho kwenzakala ngoba uhulumende onguye ofixayo ukuthi exchange rate ibe njani ngama-auctions nalabo esenzakala. Kodwa kakutsho ke ukuthi ke imali yeZimbabwe ke ilohlonzi, ngoba thina siqhathanisa uhlonzi lwemali le ngenelisa ukukuthenga ezitolo.